So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 1 Lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya.
Ibandla le-CCC lithi ibandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe sithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ukwele Ghana lapho wanxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama-local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula, njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke, njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi bebe lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenzele ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lomuntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhe
liyaletha yini omahluko balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo ziguquka ubudlwangudlwangu ubunciphi kusiyafika ukhe
thina siyakholwa ukuba ama-political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana abakhonza bonke ngakho-ke kuqakathekile ukuthi khonokho ukuthi singabomakhelwane kube yinto esiyiqakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule kodwa-ke umakhelwane kasoza suke lapha ahlala khona liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto eziningi ye sesile nhlelo ezenza ukuthi bona abama-political parties nxa bevumelana bekwanise ukuthi bekhankasele ukuthula silabo sibebhode njengalokhu abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hhayi noba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakulwa kungala kuchayana siyananzelela ukuthi lokhu-ke ukuthi nxa kusiba lokhetho ezimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke thina sisebenza indawo yonke ezimbabwe kungabe kumbe lapha emathebeleland emaswingo imiglands kusiya ngale emashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyibo abancedisayo kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokhu kulunge njalo-ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengamabandla njenge-Christian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza siyakwazi ukuba kula mabandla ayehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganele la mabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina i-Churches Convergence on Peace, on Conflict and Peace lapho esihlanganelana khona labekatolika labe-Ecumenical Church Leaders Forum le-Zimbabwe Divine Destiny sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo nxa konke lokhu sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapho ade kumele khona kube le msindo kungabi khona umsindo lalapho-ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza le ndawo ezinye esiyabe sizwa khona ukuthi hhayi kube lodlakela siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liyizimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo
lo-ke ngumfundisi uSenesi Banda umqondisi weZimbabwe Christian Island Alliance obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo Ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanquswa ngabe-CCC. Kuyona le inyanga isisanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunye laphandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla le-ZANU-PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla le-ZANU-PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla le-CCC. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTsvangirai. Okwakhathesi baqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobho waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wagcina ekhuluma esemelela iZanu ngoku wayo ngo-1978 esithi amazwe angananzi amalungelo abantu, abhidlisa abantu, abachaya omama, atshontshayo, ale-corruption kakhulu lawo angalandeli i-constitution, abamathi ngama-rogue states akufanele ukuthi bafakelwe ama-sanction. Yikho-ke siyamangala namhla ukuthi iZANU siphika singanayazi, kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa e-Britain ngesikhathi saleso, yikho baze babawinisa ngo-1980 babe ngabangani bamakhiwa. Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe esithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident. Namhla siyamangala ukuthi nguye njalo uMthwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama-sanction abulala ilizwe, basebeswele ukuthi bangabusa njani. Sekhohliwe ukuthi kulama-video, i-video yakhe ephuma mhlophe esithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama-sanction noma ukulwa nama-sanction, chiya umbuso uchiyele abafana abancinyane. Konke lokhu kuyabambana le-philosophy, le-system yeZANU, lokukhuluma kweZANU, ngoba iZANU yi-system kaso umuntu oyedwa. Ubaba uZobho laye ngomnyaka ka-1978 wagcizelela kakhulu esithi ama-sanction afanele afakwele ama-government lawo angalandeli i-democracy, i-rogue government. UMthwanga laye waphinda wangena khonapho. Namhlanje mahlabe Zulu sizama ukuthi njenge-CCC simele uZulu, into yama-sanction likwazi ukuthi yavela kuZANU, iZANU icatsha ngawo. Akula into enza ukuthi singaphumeleli ama-sanction aphiwa abantu abalutshwane. Hambane tiyazwa libone ukuthi batshontsha njani i-gold lengoda esithi ngama-diamond. Yikho-ke lakhathesi ama-factory amaningi avaliwe, baletha i-indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51%, abanikazi bathathe i-49%. Kwabhidliza umnotho lokho. Ngaphandle kwakho konke, into yabhidliza umnotho yi-corruption.
Lawo-ke ngamazwi esikhulumeli sebandla le-CCC, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekobulawayo. Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele mnyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezijiyeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uZulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola, imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe, owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwe-cancer lunzima kakhulu, ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura. Ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on, akule. Sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale-cancer beyelatshwa. I-mammogram yangikhona kayisebenzi, i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient
uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Nje izigulane zithola uncedo ngaphi?
Okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi. I-mammogram kathesi i-$100 imithi yangkhona ekhemo i-cycle yodwa ikuma-$200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8 usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months. So yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenje kathesi ayikho. What more lawa amanye ama-post-trauma services akulanto enjalo sikhuluma njenje kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe.
Njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo?
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama-services zonke lawo bekhona, kube nama-screening facilities, kube le-treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile. Kodwa konke khona lokhu akukho. So yizizinto esibhizi sikhuluma ngazo. Yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola, libe libambabamba amabele. Nxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo, gijima uhambe uyehlolwa, ngokuthi ingabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona kuchipile. Ingabanjwa isiku-advanced stage ukwelatshwa kwangikhona kuyadura. Yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.
Lo-ke ngunkosazana Thokozani Khuphe owasinda emkhuhlaneni we-cancer njalo engumqondisi we-Thokozani Khuphe Cancer Foundation. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukununsela isibhubhe ngemva kokudubuka kwethanka kade elivala isikhala laselidubuka. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeLobengula West kwaBulawayo sezimanyene zabuthelela imali yokubhadala onogada kulandela ukuqonga kwenani lezehlakalo zobudlwangudlwangu elokijini leli. Leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imiphefumulo kuleli lokishi ngenxa yobugebengu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 kubahlakazi nabalaleli baka-Studio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo okwewubuzwa yi-Itatele ukuthi kungani labo ababulala uMoblessing bangakabuli namanje, kungani amalunga e-ZANU-P F ahambe ahlasela esililweni sikaMoblessing bangabotshwanga kodwa sokubotshwe lunga e-TCC besethesha icala lokubangela udlwangudlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze kuGawule, ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuziweyo ebesiyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga e-ZANU-P F ehambe ayafika esililweni sikaMoblessing olilunga le-TCC bebevele besiyafunani khonale phezukwana phezu kokuba kuyi yibo abethesha icala lokubulala uMoblessing? Ngicela ungiphendule leyo umbuzo oyibuziwe wena lo engikubuza wona. Mese ngiyagcwalisa ukuthi Gawule, angikwazi ukuthi ukhule okunganani, kashani ngasoze ngikubize babo Gawule, ngikubiza ngojaha uGawule. Ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso, uphendule umbuzo ungabulokhu ubambe uyeka ukhuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ngokuthi izithandani yibabulalana abakuthandayo akusebenzi lokho nakuchaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabona ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezani PF ngitho izi bebethandana kodwa labo lombuleleyo umthumbileyo wahambulala ulilanga ulilunga lezani PF that's why ukubulele ubulewa ngabasekeli bezani PF so yekela nje kube lokho ukukhuluma into engazwakaleli kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo emsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani ukuba indoda leqoto ekukhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi yabo okukhulumayo ngozintsha ziyamkhonkhoda
Studio 7 ninjani Khumsiso kamoya la wasematope case emazwe elabantu basezimbabwe wase abasebutswana abahamba bayitoyitoyela ama-sanction ukuthi asuswe okwakusho ukuthi bahleli kahle ebutswana ngale kade basuswa yini ekhaya mabathi ama-sanctions mawasuswe yini abasusa le ekhaya hhayi abanye abantu bayajabula she kushiso elilanga uyale uyolwela ukuthi ama-sanctions asuswe kumnangakho awafakwanga ama-sanctions to the whole of Zimbabwe bafakele nje abantu abawu-5 kuphela bezanu-p f senihamba niyotoyitoya leniyoma laphana ishiswa ilanga nikhuluma nikhihlisa amagwebu nithi ama-sanctions mawasuswe nihlobene naye umnangakwa loyo hhayi bantu basezimbabwe ake nibe nengqondo mani hayi
yo 7 ivuka njani lonke lo mthwaka zonke hhayi sabezogqawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela funukusa abantu kani uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hhayi kuzobaphelela sinki sithi ayikho yaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzobaphelela khona bazosola bagacabanga ukuthi abantu bayizithutha and njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu besenza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njalo ye hhayi liqinise uchamisiphelele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adlile nto zoli mina-ke angivoteli ichamisa ngivoteli leli emarak uchamisa u-child kakhulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo enindebela hhayi mdala kukhululeka ungazange awulacala ungathi ma ukhuluma ungazani umumetha amaqabele engwanashisayo khululeka sibili ugcwala ibhavu ukhulume njengabanye abantu ha kodwa iphathi yakho ema yini le i-3C ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona labo mthokazi asingeke silive noma
awu balaleli basakaliswa azama ke ngitshela abafundi liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ingxabano iyaphela ebantwini ababili abalo bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hhayi lapha kodwa kuye kukhona kuyesu kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi baloke besalethi ngi-right alaithi ngi-12-2 wrong wena bontu right ehlale kukuphi umuntu oright uburong akupheli liyabona ukuthi nxangizama ukuthi ndincede nyangizwe lisapoti indaba yegrowund ukuthi hayi upresident falangene qalisa ukufoma i-brown wehlule ukuthi angene kulise ekhanye ebisane wakwemukela kwabara namhla belibona khona engani se-right angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseka takayini and ngani kuthiwa le into ahlwapho waze zophuma kuyonika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but nxaye nguyo olwisa ukukulungisa vele khohlwane ukuthi kulo mntu ozafaka kutho yikakho noma ngaze likusapote linathi hayi uright angene uright angene phela kodwa-ke nanzelelani abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libona i-right phela sengimangala ngoba angaze ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngizwa lima ukuthi hhayi lapha kwaba yi-mistake konke liyakuyalula konke liyakuyalathi i-opposition i-opposition madodakazi kibe u-7 ukuthi sithole siyinika izinto zonke lezi ayikazi kuse ngitsho kutsankile ayibusanga ngitsho kuye nalo advocate jamisa kayikabusi vele kayilalithe singathiwa siblema abantu babamiinto abayibabasentweni sani kasizeni ukuthi le bhayibhitsho njalo ukuthi akukho ukuhlolelana ukuqwelana kuhle like livume ayikhona ukwalakho hawu lingabantu abanje njengalingani sathi esishona ngeke uzishona lo ngiyishona shona liyakhomentela ishona lina libhuleme abakini libuka amashona nto abanje
nawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke ngoba isuka ibe mnenge njalo ingabamide eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukweleGhana lapho anqoswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda penduka elizweni evela kweleJelimani lapho ayinqoswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavula ngumongameli wakuleli lizwe olapha eGhana, lami ngomu abamenywe yomeli Zimbabwe. Ngizohaya inkondlo, ngizahaya ku-official opening khona phana, eqeda umongameli yimi ngizangena. Ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanye ama-workshop ngikhangela ngokwamasiko i-culture. Ngingathi njengamafitshane yikho okukhona ngomcimbi lowo engiwulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitsho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandele enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophelele bake baba lenye iCongress encane futhi eKenya bangibizile, kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana, ngoba ngabona la msebengithumela umbiko ku-email bethi banginema, basebenginema lami ngafika lapha.
Leyo ke yimbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe eja elidala.
Thina singabantwana abancane labo
abahlalutse
uyibola, singabantwana abancane mama
abahlalutse
uyisina la abantwana abancane mama
abahlalutse
uyibola, abantwana abancane bakaNkulunkulu
abahlalutse
uyibola, abantwana abancane abahlale tempelini mama
abahlalutse
uyizole izingalo zikaNkulunkulu
abahlalutse
usiyababo abantwana abancane abahlale tempelini bo
abahlalutse
uyiba, abantwana mama wo house abantwana mama
abahlalutse abahlalutse
uyibo ba
hau abantwana abahlale tempelini
usizi
usizi usizi tina
usizi emhlabeni
sizile
mama
sizile tina
sina sizile madu
sizile
yeluswa
sizile tina sina
mntwana kaNkuluNkulu madoda
sizile
sizile mama
sizile tina
sina abantwana abancane bahlale
sizile
mama
sizile tina sina
swayimvana bayana
sizile
sizile mama
sizile tina sina
swayimvana madoda bo
sizile
mama
sizile tina sina
njenge
sizile
sizile
tina sina
mbita lolo thando mama
sizile sizile tina sina
ngoba njani
uma
sesihlele bu
sizile tina sina
sesibona manxele sasene zakho
sizile
mama
sizile tina sina
dodabo
sizile
sizile
sizile tina sina
dodabo
sizile
sinalo
kwaseluswa
yena
tina
sina uNkulunkulu ma
usize
mama
sizile
sina
sizile tina sina
halo u
Njabulo amanga babonga bakhona kulenkosi ayophendula izinkanyezi.
Usizi mama,
usizi
bu,
usizi
hayi mama.
Abantwana abancane lawo ke ngamambazo amnyama, ama black mambazo. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30. Zikhona ke ezinye indaba. Igama nguChris Gande.